evula umhlangano walamuhla wezokwemba umphathintambo wogatsha lwezokwemba umnumzana Polite Kambamura uthembise abembi ukuba bapheka umthetho ozahlonipha abembi abancane ngoba yibo abaletha igolide eledlula amachumi ayisithupha ekhulwini kuhulumende njalo umthetho okhona waqala ukusebenza ngomnyaka ka-1961 uloncindezelo kubembi abancane abakumsebenzi wezokwemba laba bathi njalo lo mthetho obunjwayo wezokwemba ungabi lukhuni ukuze basebenze kuhle. Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nicholas Ndebele, uncome umbukiso lo. Kesizwe imbono yakhe.
Umbukiso uhambe kuhle kakhulu. Siyathokoza ngokuza kwabantu ama-exhibitors loba bekungani kunzima ikakhulu endaweni zentengo yokumuva yokuletha ama-exhibits ngapha lokuletha abantu ngapha bazabe hlezi bebukisa i-accommodation costs lezinye i-costs related to exhibition abantu babuyile ngobunengi labo ababukisayo bekhanya bethabile kakhulu ngebusiness abamanage kuyi-generator lanxa nje bekungaba ngcono kulalokho kodwa ke siyabonga ngesupport esizuze kuma-exhibitors ethu.
Osakhulayo okubhizimusi lokwemba uNicole Hove uchaza abakukhangeleleyo kumthetho obunjwayo wezokwemba.
Sikhangelela into eziningi ikakhulu ukuthi njengathi thina ama-miners i-government sibona ngazathi imithetho i-review izabe i-right and lokuyilungisisa i-mining bill but ikakhulu sesifuna ukubona even okwakudala kulungisiswe sikhala ngokuthi lokhu uhulumende abe kubhale phansi as umthetho we-mining abe ku-implementa kusenzwa sekubona kusenzakala for instance indaba abathi i-cadastral system ukuthi sokulama problems akhona uhluphana kwabantu ubudlongodlongo egangeni abantu sebelela ama-claim omunye ayebesithi la yindawo yakhe omunye efike ethi indawo yakhe kusho ngani ingayi i-government iyaphangisa ubone ukuthi iyadinga even abantu abavela kwamanye amazwe abalayo i-technology yakhona ukuthi beze belungisise indaba ekhatasho ku-reduce ama-conflicts nokulwa kakhulu ku-mining sikhalela kakhulu futhi ukuthi indaba ye ama-fees ba-reducer but besicela ukuthi vele ihulumende continue ikakhulu esupporta ama-miners indaba esikhala ngayo ngendaba ye-forex le-currency yethu le Zimbabwe ama-bondnotes ukuthi at least ngahulumende yabona ukuthi for ama-miners njengoba kuyiwanjani ama-miner ayaphumisa igolide elingani liyazwayo especially ama-small scale miners ngabayabona ukuthi bayasinika thina imali yangapha eyangaphandle ama-US dollars ngoba nxa sithenga thina ama-supplies lezi izinto zokuthi sisebenze emgodini sithenga ngaphandle kwelizwe okunye and abathengisa lapha labo banjani bathenga ngaphandle kwelizwe befunani ama-US dollars so ukuthi uhulumende besinika i-currency yalapha kungani kuyahlupha lokuthi ngabayabona ukuthi especially ngapha ema-ofisini bangani bayareduce bangani kuba ngcono ikakhulu indaba ze-corruption nga uhulumende uyabona ukuthi sibili especially abasebenza ema-ofisini lapha ngaba bangcono besebenze kuhle lathi amakorogosa.
Umnumzana Nicholas Dube okubhizimusi lokwemba uthi ukhangelele umthetho oqotho ozaqeda ingxabangxoza ekuleli bhizimusi.
Sikhangelele ukuthi makube lo mthetho ongathi uyaqina kancane ngoba olalongu umthetho ubusulusi kakhulu engakwaziyo ukuthi u-government kuyambhadala kumbe kumbhadala kumbe bafuna ukudlala ngathi we don't know because kusuke kwangenela i-politics kakhulu kwa-disturb i-Mines Mineral Act. So i-Mines Mineral Act is no longer valid. It's valid nxa bekhuluma but kodwa practical on the ground you find ukuthi kulabantu abazabuya ukuthi ngoba kwaqalisenelani into okuthiwa youth in mining and the women in mining kwavele kwa-disturb yonke into. You find ukuthi thina esilama-registered claims abasawahlonipha abantu ama-claims ethu they are just coming in, kuphela bafike bavandala babatshekeje baphane benze yonke into leyana ngokuthanda kwabo. So uthi uyahamba le mapolice yena uthi uyareporta, you find ukuthi amapolisa lawo lawo futhi ayatshekeja futhi they take side yakhonoko, kumbe they are being overpowered by the political side without.
Umnumzana Philemon Mukwili okubhizimusi lokwemba osuka eGwanda uthi bakhangelele ukuba imicijo yabo ibe khona kumthetho omutsha wezokwemba.
No, in Mr. Wise, we tell all right, but kumele kube le full consultation to the minors since the original players, because we also feel okay. Siyacabanga ukuthi thina siyacontribute izinye izinto kuma final stages zabe zingasozi included, because I understand khathesi bekule meeting Victoria Falls bekhuluma nge that document, but we didn't have any representation as most of minors. As it is, we must fully represent it whenever they talk about this bill. Ukuthi kumele sibe represented konke kuyabo kuhlala phansi kukhulunywa ngomthetho lo, so that sina siyafaka lati input yethu.
Umqondisi ogatsha olubona ngezemvelo i-Environmental Management Authority unkosikazi Chipo Mpofu Zuze uchaza imithetho abayikhangeleleyo kumthetho wezokwemba omusha ukuze kube lobudlelwano obuhle kubembi lezakhamizi.
Esikhangelele kakhulu njengogatsha lwezemvelo yikuthi kube loku kube lokudlelana phakathi kwengatsha ezishiyeneyo ezisebenzisa umhlaba. Ngikhangelela ukuthi umhlabathi usetshenziswa ngabalimi, usetshenziswa abafuyayo, usetshenziswa ngabembayo as well, lokunye okuningi, even industry. So uzabona ukuthi esibe sijayele ukubona ukuthi kungaba lo muntu olimayo kube lo muntu oyembayo, kugcina kulokudonselana. And thina sikhangele abazemvelo, uzabona ukuthi kungafika isikhathi sokuthi sifuna ukuthi kufakwe imigwaqo lalesithi ucande imigwaqo lalesithi ama-fire guards, akula muntu abe ethakazelela ukwenza ngenxa yokuthi kala indawo yakhona isiyo yakhe yedwa. So ngenye indlela sithi umthetho nalo omutsha ungakwanisa ukuthi kube lokudlelwano, kube lokukhulumisana okuhle. Into ezinjengokuphatha ezemvelo, kulondoloza ezemvelo kungaba ngcono eZimbabwe. Okunye njalo esikukhangeleleyo yikuthi umthetho nalo uzakwenza ukuthi abalimi abayembayo laba abatsha abancane esibathi ama-small scale and artisanal miners banakekelwe ngomthetho, baziwe ukuthi bakhona, babe khona okusemthethweni. Khonokho kuyenza ukuthi bengembi bekhangela ebenyamukela ukuthi ngubani obuyayo owezomthetho. Kuzayenza ukuthi baba lethuba lokuthi basebenze bekhululekile, njalo babe nesikhathi sokuthi lapha bayembe khona baphinde bavale amagodi lawana. Even ukwemba kwabo kube yilokhu lokuthi umuntu uyabekwazi ukuthi abantu bayazi ukuthi yinda ngiyayekela ukuphatha imvelo yami kuhle, babuya baba umthetho usebenzeki.
Isikhulumeli seZimbabwe Miners Federation umnumzana Dosman Mangisi uthi minenye imithetho abayikhangelele ukuba iguqulwe, ikakhulu umthetho wamahola.
Ibhili le-Mines and Minerals Act kumele likhangele imithetho eminenge izayenza ukuthi kube lula ukusebenza kwama-small scale miners. Ukuqalisa sabe sikhangele i-recognition in the sector ukuthi umuntu we-small scale miner uyabe ume njani. Yiko kuqaliseni kwakhona also sabe sikhangele ukuthi ama-regulations ama-statutory instrument akhona ahlanganisa izinto njengazo ama-safeties, ama-explosives, kuthi ziyabe zilingana njani lama-small scale miners. Uzwe umuntu we-Intercam ekhuluma ukuthi umthetho lowana wama-explosives act kumele ube lula ukuthi ama-small scale miners akwanise ukusebenzisa ama-small scale miners. Injongo yakhona ukuthi i-production ye gold delivered to Fidelity kumbe i-chrome is being hindered, iyabe hindered lama legislations lwana ukuthi umuntu uyabe cabanga ukuthi ngizathenga njani ama explosives, ngizabopha ngithola ama explosives. So ama umthetho lo wana vele uya ngasi ukhangela uyalingana lama big lama large scale miners ukuthi izinto zifunakala zakhona ziyabe zinenge, but ukuthi small scale miner akwazi ukuthi athenge ibhokisi lama explosives abanye abalikwanisi ukuthi baligcine futhi abanye abalikwanisi. So iminye imithetho ukuthi simele ikhangele lehulumende.
Iningi labantu abakubhizimusi lokwemba likhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe aligugu ngemva kokwemba. Umbukiso walonyaka ubugijima ngendikimba ekhuluma ngokukhangelela elakusasa kwezokwemba ngesilungu ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.